Inhlanganiso yezakhamizi iBulawayo United Residents Association kumbe BURA isilobele ugatsha lukahulumende olubona ngezentengo oleConsumer Tariffs and Competition ukuthi luzochasisela uzulu wakoBulawayo ukuthi kungani uhulumende engavikeli abantu ekukhwezweni mahlayana ukwenziwa intengo mihla ngemihla ezitolo. Umgcinisihlalo walenhlanganiso umnumzana Winos Dube uchazisele iStudio 7 izizathu ezenze bathatha leli nyathelo.
Indaba yentengo eyenzakalayo lapho kukhona abantu asisakwazi ukuthi lokhu kuyini intengo engakanani, ngoba ama-prices asephonga ukukhwela imihla ngemihla. Osokusenza abantu sizibuze ukuthi kambe siyangaphi kususa ngaphi. Yikhona-ke kusukela emhlanganweni we-general meeting eBulawayo United Residents Association, lapho abantu abasume bakhalaza bathi bona njengobukhokheli benhlanganiso simele abameli abahlali bakoBulawayo, asithuthume ke sisukume siyebadingela siyebacelela i-protection kuhulumende ngezehlakalo zentengo ezikhona, ikakhulu bebekhangelele intengo yokudla okunjengempuphu. Impuphu eyiyona impilo yomuntu waseZimbabwe.
Ingcwethi kwezomnotho umnumzana Angleston Simanda uthi kumele uhulumende athathele osomabhizimusi abakhweza intengo mahlayana amanyathelo alukhuni.
Kugcina kungcono ukuyathenga isepa emkoteni ebantwini ababuya layo eGoli, bayithengisa ngentengo engcono kakhulu. Lanxa nje baye befuna i-cash, kodwa kuyabe kungcono kakhulu ukuthi uvele ushane lo-okay, ushane lo-TM, ushane nje lezitolo, uzihambele uyothenga emkotweni. Ngoba kukhona okunye okwenziwa ngabantu bamabhizinisi esibona ngani kuthiwa bangani bajezisa abantu, ukungazani kuthiwa kulicala ukuba seZimbabwe. Ngoba akula sizathu sokuthi i-SAF emark ethengiswa ngama-R40 eGoli izothengiswa ngapha almost 100 yebond. Imali yakomuntu osebenza kuhulumende ize iphelele khonapho. Uhulumende kumele-ke akakhalise uswazi kuma-businesses esibona ngani kuthiwa amabhizinesi kukhona isabhotage kumbe ngathi isabhotage abayenzayo.
Isakhamuzi sakoBulawayo umnumzana Mojalifa Mokwele uthi sokunzima ukuhlela imali ukuze ihambelane lendleko zabantu.
Imali olayo esikhwameni namuhla kusasa ivuka ingenelisi ukuthenga ulutho, and lokhu sikubona every day ngokuhle kwamalanga ayo. Imali ebikwani ukuthenga isinkwa namuhla kusasa kayeneli, kuyawumele ungezele lephezulu. Othele ngayo amafutha okuhambisa izimota kusasa kuyawumele ungezelele ufake enye imali phezulu. Othenge ngayo amagethi kusiya kusa kumele njalo ungezelele. Ngakho-ke iproblem leyo yiproblem abantu beZimbabwe asebehlangana layo every day. Awusakwanisi lokuthi uhlale phansi ubhale lokho esingakuthi yibhajethi, uhlele ukuthi imali yakho uzayisebenzisana.
UDube uthi bakhona osomabhizimusi asebeyizihwaba abafuna ukunotha ngokuphazima kweso.
Yikhona-ke bona sikhalaza sisenjenje, ngoba sibona ukuthi kulapho osomabhizimusi abayizihwaba abakholisa bekhwabitha ukubana lokho bezenzela bona indleko zibe zihle kubo, umnotho belokhu bezibuthelelela bona, kodwa bebulala abantukazana, abantu abangalalutho. Ikakhulu ngasikhangelele lo mumo welizwe lethu ukubana abantu bayazisebenza iningi labo, akulamsebenzi ukuthi abantu baqhatshiwe laphansi. Kuze kufanele abaqhatshiweyo iholo lakhona vele kayisilo lelani elivumelana lo mumo nalo esikhuluma ngawo ukuthi izinto zihamba ngale ndlela, into engokunje kulama-interbank rate akanjakanje. Ihwebo lolona kalikho ngaleyo ndlela.
Ezinye iy'ngcwethi kwezenotho zithi imizamo yokuvuselela umnotho welizwe enziwa nguhulumende isifana lokuthungela izigamba ezivele lazo zivuza. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington, igama lami nguChris Gande.